lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sikuxoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le Mthwakazi Republic Party. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga babu Gande, linjani labalaleli? Ngiyabonga ukuthi ungamukele ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi njengebandla lithini ngodaba lwegugurawundi?
Yebo babu Gande, thina njengemthwakazi Republic Party kasivumelani lecebo lika Emerson Mnangagwa labantu bakuba besishonene abathi izinduna zakomthwakazi kaziphathe udaba lwegugurawundi. Okokuqala uzananzelela ukuthi iZANU-PF government dating back from uRobert Mugabe up to now isibizwa nguMnangagwa ayikaze yavuma ngiceke abantu belalele kumbe umhlaba ulalele ukuthi bayibo ama-perpetrators. Abakasitsheli isizathu sokuthi igugurawundi yathunyelelwana ukuzobulala abantu bethu lokuthi babebulawelani. So ngaleso sizathu sithi thina abakabi leqiniso ngoba okokuqala okumele kube khona kwenzakale ukuthi sizwe umbulali evuma ukuthi hayi yimi engabulala amaNdebele ngiwabulalela isizathu lesilalesi. And okwesibili okumele u-Emerson Mnangagwa bekwazi ukuthi ngesikhathi segugurawundi kaqalanga wayacela i-permission ezinduneni zakithi ukuthi hayi ngicela ke limvumele ngingene ngibulale abantu be. Akwenzanga lokho ke kuyasidanisa ukuthi kathesi usenguyothi izinduna kaziphathelele udaba mazingabi ngothathekile zisetshenziswe iZANU-PF ngoba yizo ezabulawelwa abantu. So ke ngaleso sizathu sithi izinduna kazila capacity yokuthi ziyibambele indaba ngoba okokuqala ngakwelincele zingama-victims and survivors of the Gugurawundi genocide of 1983. Njalo okunye okusenza sithi izinduna zikho qualified ukuyibamba le ndaba yikuthi sifuna international Truth and Justice Commission eyiyo ezaphenya ilethe uperpetrator egcekeni ukuthi nguye lo wabulala abantu. Ngaphandle kokuthi kube lale i-commission konke okwenziwayo ngamatopi elizakhumbula ukuthi mhla ka 1 August 2018 okwabulawa khona abantu abangu-6 khona le eHarare after elections. UMnangagwa wadinga international commission eyayiphethwe ngubaba uKgalema Motlanthe former president of South Africa lo munye wayevela eHarare UK lase Nigeria labanye ngisakwazi ngomunye wayevele Namibia. So ke kanti nxa kufa abantu abangu-6 kuyebizwa international commission ukuthi nxa kufa abantu abayedlula 40,000 abanye ba disappear ba rashwa you know kwenziwa into eziningi ezilucuku kibo indaba kuthiwa indaba kayibanjwe izinduna kumbe ku appointe i national peace reconciliation commission eyi local commission. Kanti ngakwelincele vele i national peace and reconciliation commission siyakwazi ukuthi lugatsha lwezani PF kanti lazo izinduna siyakwazi ukugada lezani PF ngoba ziholiswa yiyo ihulumende. So ngokunjalo siyimthwakazi Republic Party sithi uMnangagwa akakame ukuganga udaba lwegugurawundi. Thina njengabantu bakomthwakazi esabulawelwa abantu sizazilungisela yena kaphume ame eceleni.
Kodwa khona ukuthi kusetshenziswe izinduna aliboni njengecebo na elibalulekileyo?
Babu Gande, akusoqinisa ukuthi izinduna izokumele ziphathe lolu daba lokuthi indaba le yabi sezandleni esiright. Imathebele le ndumenti umthwakazi as a whole is still under genocide but this time is no longer a physical genocide but sokuyi-economic genocide. Izinduna kasikazizwa ziphawula ngomnotho wonke othonke emathebele lendu siyadevelopha iHarare. Asikazizwa sikhuluma ngakho konke lokho. Asikazizwa izinduna zikhondema i-1979 Shona Grand Plan le 14-page review kunye le code triple X ka Chamisa the triple C yakhe ngoba ama documents la engiwabalayo akubalile kwabamgceke ukuthi bazoshonalize imthwakazi yonke jikelele ba take over politically, economically and in everything. So in actual fact engikuthiwe ukuthi saphuma ku-colonization yamakhiwa sangena ku-colonization yabantu abamnyama this time abangamashona. Akuvumi ke ukuthi induna zithi ziyecela udaba lwegugurawundi zona zisehluleka ukubamba udaba oluyinsindaba phendule yendaba udaba lwegugura wonke
obokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga baba uGande labalaleli ukunginika ithuba lokuthi ngikhulume ehlelweni.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesiqoqalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilalo.